So abantu bebizelo kebabe khona kuzapha ngapha kulabantu bemathweleni south osilindiza la kuze esimoya akulandawo engalamuntu edinga kulabo umntanga enhlono so isizwe lonke lezilabantu kuzapha zange kube yinto kusona yangancane yinhluzo ngamani njalo ngempi ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuziwayo kusehurungule phezulu kwi-national land work kusiza ngapha kubuthi noyo kusiza phansi la so izaphu yiyo eyalwayo emashona land work zange zange zifike emashona land work waphelela kwempumala so yazi yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu kayizangibe yinto emathekezeni yayiyinto yelizwe lomo
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lemathebheleland njalo ilokhu libandla lemathebheleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaya njengabantu abayimashonalini bazame ukuthitha ukuthi izaphu yasemashonalini and then okunye ofcourse ukuthi abantu bemathebheleland bebaningi kuthi ngoba bequma lapha besiye ezambia bequma ifelo bebaningi njengesiquka lekelelokho kodwa-ke babemashonalini bebebaningi to the extent ukuthi imonge ngalona abatena beningi commander we-army bathenga izipho and baningi abanye bayengichifo staff uzitra ngiyamkhohlwa lubaba wayengeyemashonalini so abantu abaningi abezitra top level babevele emashonalini babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni sebatshayele ukuthi inkungu vela khona bazame futhi ukuthi kuthi abantu abaqinileyo kuzapho abemathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonalend wesi ababekuzii lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonalend uzapho iqine emathebeleni ayisikho umqiniso lakhona ngoba kudala thina sesisakhula siyizapho sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighsin lapho kwakule zapho ezisiweyo khona esasiziza khona amaphepha avela kubogona kuzingu avela kubowawa sasiwathola emashonalend isiza ngapha kobulawayo ngude yazaweyrama unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi izimdilizo kumele umyenziwe umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngihlaza zibaa umuntu owenziyisaza kubaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba inkomo owaphumezaleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besiqinisaza zibaa kodwa waphuma ebaleka waze wayahlala endlando kweminyaka ukalungisa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu ababefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisaza zimbaa